baba mkhulu babe lobo la usenziwe manje
kelo lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ke ngezigaba ezenzakale kwele Botswana uthwa ke kulobaba owathenga uDoli owesifazana khonapha ke eMelika uthe semthengile ke wabuyela la ekhaya khona ngale ke wafika wavusana lomkakhe sesithi hayi uDoli kungcono okudlula ke umkakhe sizokuthwa ke uDoli laba yibo sebengene emphakathini kwele eMelika lamanyamazwe lo mnumzana ubhekisa ipho mahlangu lo nkosikazi sakhile liline umadube linjani sihlobo zami
ngiyaphila kakhulu njani sibelo
so ake ukutsho madube ulibona njani ujabalelo ngamafishane
awuke ukuthi uthethe lo nkosikazi endlini uyazithwela uDoli uthwela uDoli esengunkosikazi endlini akwenzi ngoba vela kumelanga kube lo Doli kati abantu kusuzuzuza kudinga uDoli abantu begcile kangaka besifazana kuyabe sokuthenda mina ngokubona kwami bona ngani kuthiwa kuyabe kuphambaniseke kakhulu ngoba awungeke kuye kuya lo Doli ngisendlini kati pho wawuthathela nxa kuyukuthi lokubhelieve ukuthi uzabe uhlala labo Doli or abantu abangomama sikhona emasikweni vele kumele ubaba athathe umama bazali isibongo sikhuli so pho ma usubuye lo Doli kutho ukuthi kulobunzima ke emulini.
Ye baba mahlangu nathi udaba ungathini khonapho uyazwela umadubu uyakhuluma khona
lindaba leyo Doli le ayilunganga impela ngoba mina ngibona ngathi uyadlala lobaba uyadlala udlala ngefamily yakhe yini ethatha uDoli azomfake endlini ngapha elomuntu umuntu ko azothatha into nje eyenziwe wayifake endlini ngisho kuyemxotsha lo mama lo sovele emxotsha ngimhlole lo mama maye ukuthi umshiyile ubaba udlale ngefamily yakhe ngazi ukuthi kube maye labantwana maybe kade bevele belengane abangane bathi bebheka lo Doli bathini bathi nangu unkosikazi kababa ngunobhobhi
lapho kuhluba khona kolapho ke madube sizwa kuthiwa ke ubaba lo uyakhuluma esithi hayi phela omama baphethe kakhulu emlonyeni lapha lokuhlala nje belawula kuphela uthi ngcono ezidolele uDoli wakhe lo
uyabona Dube ekuphileni labantu kuphile esiphila ngakho akungeke uphonge ukuthiwa kulezi uphonge uhlala kungakhulunywa akungeke uphonge ukuthi uncintuthu kungabaswa ngumlilo ma kuyukuthi umama uyakhuluma kakhulu okuyikho kumenza akhulume kuyini indaba engalungisisi khonapho ukwenza ukuthi umama akhulume khona manje ukubisa uDoli it's not a option ngoba ma ubisa uDoli vele you are making things worse endlini abantwana baza kukhangela njani izakhamizi ziyakukhangela njani imuli yakho uzayitshela uthini ngoDoli lo yabo sombisa endlini so uDoli vele ma umbisa endlini yabo ungayenzi kuhle ngokubona kwami vele uyabo ungayenzi kuhle ngoba awusoze ucommunicate lo Doli ngisendlini uDoli wakho nizambeka ngaphi nisendlini uyimi vele ube ngekangeli la endlini ubezambeka umbahlale phani ngoba kuthi kuphela nyabe sengukhompetition yomunye umuntu ongakhulumiyo uthona ehlezi endlini kuphela esebenza ukugezi segqokiswa ngumbe uyabe geswa ngumbe uyabe senziwa so uDoli vele ebantwini abathatheliyo hhayi abantwini abangathathanga abangafuniyo ukuthi babe le muli angazenzela uDoli wakhe kathana le engabonwa ngabantu kodwa ukuthi ucinisa umbise emzini mthetho enhlezi uye ngena lo Doli ubusuntshela ukuthi wena hayi mina ngiyakhuluma kakhulu uDoli ngiye ongakhulumiyo kungcono umdingeli lapho angahlala khona ngoba awungeke umfake endlini khona khonyaba sembona i-competition noma uDoli engakhulumi
ye siyamuza umadube lapha-ke baba mahlangu kodwa-ke njengoba ngisijoke ukuthi ubaba lo uyakhuluma ukuthi hhayi abafazi baphethe emlonyeni kodwa singabona kwele Japan sibone kwamanye amazwe athuthukileyo bakwenza konke khonokho kwabodoli so ke ubona zani kuyangena yini laseZimbabwe South Africa le ndawo
ezinjalo yebona laba labantu baseJapan ama-Chinese lawa vele into ozenzayo sometimes ifani into engathi nje ngibheka i-TV kwenila ngabona inkawu yabona inkawu le ehlala esathini iseva emahoteleni ifake ihembe ngahleka ngathi lo muntu lo uqhasha inkawu kulokuthi aqhashe umuntu so le nto yokuthi azothatha uDoli uzomfaka endlini asithi thina lo mama lo maybe nganguyo othengele uDoli oyesilisa wamfaka endlini lubaba osendlini bezozwana athini yekezathi beza kufaka isitato lokwento okuphume phandle ngengake zakhulumi ngiyawahlonipha ukuthi ukukhuluma kwabantu well ukukhuluma kwabantu kuyakhana malikhuluma liyaba liyakhana liyabonisana imbono ekugcineni lethina le lesi livumelana ukuthi okay okurong orongo ngukho okurayithi lokho wakhula vele sona ukuthi abantu bayakhuluma kuyaphikiswana abanye kuze kuliwe kodwa loba kuliwe kuyaningi so manje masoyalethu unobhobhi lwendlini kutho ukuthi uzokhuluma lakuthini
ye siyawuza kakhulu baba mahlangu okwemzuzwana emfitshane-ke vala khonapha madube emfitshane kakhulu sibe
abantu ngakhuthaza kuphela ukuthi abantu abathethe nezindlini asifundeni ukucommunicate. I-communication is the key ukuthi sikhulumisane sazane lapho kulohlupho khona. Ungazuze uzobuyisa uthwele udolo ubusuntshela ukuthi usubuye lo dolo. Khuluma lani so ukhuluma untshengisa amaphutha ami sihlele phansi walungise njengemuthi.
Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke umnumzana Bhekisipho Mahlangu yena oyingcwethi kwezamasiko esintu. Lo nkosikazi Sakhile Liline Madube layo oyingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Siwe manje namasiwa.
Awadala
Awadala
Kwatini
Haya uchela wati salulande
Salulande la
Iwono msi
Salulande
Salulande Salulande.